Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomgqibelo ngelanga lokugcina kunyanga kaMpandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party iPDP.
Isukuye sehlukana imbono uBodela wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi uBodela labanye bakhe sibakhe isikhathi.
Amalungiselelo omhlangano kamongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe kobulawayo asethiye idolobho libukeka. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lenduna eyiyo yodwa eZimbabwe ehlala phandle kwelizwe.
Mina ngisebenza kakhulu ngabantu babithi laba baphume ngaphandle bakakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ngo-1980 kuzofika manje zange bayithole inkululeko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ingxabangxoza iqhubekela phambili ebandleni le People's Democratic Party iPDP kulandela imbiko ethulwe nguNobhala Jikelele walelo bandla umnomzana Gordon Moyo ngolwesine eyokuthi umkhokheli webandla umnomzana Tendai Biti usexotshiwe ebandleni. Izolo uBiti wenze umhlangano esithi lokhu enguye umkhokheli webandla. Sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla saleli bandla.
Uhlupho lwethu amadoda amanye abangela uGordon umfowethu isukuye sehlukana imbono uGordon laye wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganeni lo omkhulu sivumelana ukuthi hayi uGordon labanye bakhe sibakhe isikhathi baze babone ngoba kukhanya ngani hayi basuke nje balahleka nje baba nezimele esithuthwane bayeza qhubeke senza umsebenzi wesizwe banika ithuba sibeukuthi lezi kodwa okuzikhece lokhu abakujikeyo hhayi ikugcwalisile nje sabeka abakhokheli abambalwa okugoqela mina nabanye omamati nabo Edwin Dlovu abasuka ehlangothini lakoBulawayo.
Ye ngamafitshane ungasipha amagama wona lawo abakhethiweyo abakuzihlalo ezingane ziphezulu.
Abasuka ehlangothini langapha koBulawayo ngu-Edwin Dlovu ongu-deputy spokesman national spokesman yena Albert Mhlanga deputy national organizer Gladys Mate national chairperson labanye nje abanye ade vele bekhona hayi kakusukanga abantu abangaki ephathini kusuke nje abalutshwane kodwa njengana zisitho ukuthi isikhundla zabo kasizigcwalisi ngikubabambela nje ukuthi njengana kathesi bengani balesisidimela nje esincane isidimela lesana singaphela hayi babuya bethatha isikhundla zabo.
Udaba abakhala ngalo ke elokubana umanyano we-MDC Alliance bathi kufana lokuthi ikuginywa libandla le-MDC kuzahanjiswa njani khona?
Akunabandla elizaginya elinye ngoba amabandla nxa kuthiwa amanyene ibandla ngalinye ngalinye liyasala lilabo president babo ile uniform yalo esikuthi ama-t-shirt abo kanye lama-emblem kanye konke lamahofisi abo. So kakulabandla eliyabe liginywe ngelinye engikunanzelelayo abantu kwesi sikhathi bengehluleka ukuthi bananzelele ukuthi xa ukhuluma nge-MDC lapho eyaqalisa khona ukukhuluma ngadida bakuqala i-MDC uWelshman Ncube yidade siku-National Council labo-10IB. So thina kasiboni mehluko khonapho ukuthi kungathiwa siginyiwe sivumeleni ukuthi kasibambisaneni lolu hlupho esilalo sithi lapho esiyaluqeda khona bese siqhubeka ngamabandla ethu esaparate. So kakula oginywe omunye.
Alo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP obekhuluma le Studio 7 esejegudu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Nkululeko Sibanda othi kuqakathekile ukukhulumisana kweziphathamandla zamabandla kulokuxexebuka.
Mbona ngani mina kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe nje abane inengi labo kasikananzelela ukuthi kathi udube silalo kwezokubusilizwe yiluphi ngendlela yokuthi phela abantu ngalokhu belwisana ngokuthi hayi wena namhlanje wenze ngawuthandiyo bengakhangelanga ukuthi kathi vele ibhora elilo esifanele sigijime ngalo yiliphi elikhulu kakhulu bonani kuzasihlupha ukuthi siphumelele ngoba kungahlala lokhu kulwiswana ukuthi hayi wena usuvume wathi wena usuvume wathi bonani bekufanele ukuthi abantu be-PDP balwisane lo bidi ngokuthi hayi njengoba sesingene kulesi sivumelwano bekungasenani ukuthi usitshele kumbe sikhulumisane ngokuthi kuzasetshenzwa njani balungise imithetho e-alliance ukuthi izawuma njani lokuthi bazama ukuba ngomama yedwa laphana kodwa ngibona ngani njalo indlela indaba abasupheka ngayo abakhutha abakhuluma ngayo ukuthi hayi umuntu ngekele ukuthi nxa esengumkhokheli athi emzenze umathanda loba sokutheni langasiphi isikhathi ngibona ngani indaba eqakatheke kakhulu okungafanelanga siyikhohlwe ngibona ngani amacele wonke amacele wona la amabili elikapiti la asemxotsha ebandleni ngibona ngani aqondile kodwa athi kakhulu kufanele bakhulumisane bahlangane phakathi lapha
sekuvele amagama okuthi kulo kubandlululana ngemihlobo kuthiwe laba sokuxuku lamaNdebele la ngabesishona ubona ngani ke sebenza yini khona
ngibona ngani kuludubo olukhona kwezombusazwe waseZimbabwe olulilifa esilitshilwa iZANU-PF la iZANU-PF ingane yaluthatha eRhodesia olokuthi abantu beZimbabwe bavele ngani baxukaniswa ngemihlobo ikakhulu imihlobo le emkhulu ephezulu okuthiwa ngamaNdebele lamashona iyatholakala esikhathini esiningi kakhulu isetshenziswa njalo isebenza ukukhangela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi kufakwa ama-vice president kumbe kwenza into ezinjengazelezo ngibona ngani khona kuvele kuliphutha elikhulu kakhulu elizahlala liyenza ukuthi kungabi lokuzisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ukuze kuvunyelwane ukuthi njengelizwe ukuthi kade vele indaba le ingaqedwa kanjani abantu bangaphiwa izikhundla ngokuthi bayimhlobo yiphi abantu bathola izikhundla ngokuthi bayakwazi yini ukwenza lowo msebenzi odingakalayo
allo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni esebhilitane Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe labasekeli bebandla lakhe kumalanga amalutshwana alandelayo kobulawayo lanxa ilanga lingakaziswa. Imbiko esiphathamandla sikahulumende yokuthi amaNdebele ngamashona aguqula ulimi nje kuphela iqhubeka idala inkulumo elizweni. Umqondisi wesikhwama seHeritage Trust umnumzana Pritchard Joe wethulela amazwi kumaviki amabili adluleyo esithi amaNdebele awazi imbali yawo. Sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi othi limbiko ayisiloqiniso.
Ya indaba khona ngithengizwa yangihlekisa kakhulu ukuthi kambe kukhona abantu abesaba amaNdebele kuze kufike ebangeni lokuthi baze bafisa ukuthi awekho njalo azangaba khona okukhona ngamashona kwangihlekisa kakhulu futhi ukubona ukuthi kunabantu abahawukela ukuba ngamaNdebele to an extent ukuthi sekuze kufike ebangeni lokuthi babathathele lobo bundebele sengathi kuzabachiya sebefana labo ngoba kusuke kubonisa ukuthi kuleminye imhlobo yabantu ezwe laseZimbabwe efisa ukuthi lokho khona eyikho khona ikuphe abanye abantu kuze kube sengathi ukuba lishona ngumkhuhlane umuntu uyagula akafuni ukugula yedwa sefuna ukuthatha umkhuhlane wakhawuphe abantu okuthiwa ngamaNdebele ukuze sonke sikhawule so kungihlekisile ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bayakuhawukela ukuba ngamaNdebele bese befisa ukuthi ngabe bayabathathela amaNdebele lobo bundebele ukuze bachiphe bafane labo.
Manje singathini nxa sikhangela ukubana umuntu okhuluma khona lokho ngumuntu okuhulumende ongayenelisa ukuthi afake imbono yakhe kube ingxenye yembali yela kusasa?
Hayi, akusoze kusebenze ngoba ngisho nje ukuthi izinkulumo ezinje zisuke ziveze nje ukuthi abanye abantu abalakho bona ngokwabo ukuzigqaja ngalokho yikho khona. Uma bebheke amaNdebele mangakufakela lento ekuthini kudalwa yini, angithi kunje nje amaNdebele akhankasa dinga ukubeka inkosi yabo. Izinto ezinjengazona lezi ezokuthi amaNdebele akhankasa afuna ukuvuselela ubukhosi babo, kukhona amanye amaNdebele angafuni ukubona abanye abantu abavela ngaphandle besuka khona le emashonaleni bezongena ezikolweni nasemisebenzini bebathathela imisebenzi. Sekukhona impehlane lesivunguzane esikhona phakathi kwelizwe esiphehlwa emathebeleleni. Kuyabethusa ke labana abantu, yikho bebona kufanele ukuthi bathi ayikho into okuthiwa ngamaNdebele.
Hello, ke ngumnumzana George Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Langlela ndwandwe,
langlela
ndwandwe,
langlela,
langlela mshweshwe,
langlela nampaba fumembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje isilosobhuku wasenketa enkabazwe umnumzana Matthew Nketa, njalo sixoxa ngomcimbi abawenze ngolwesine okuyacela izulu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nketa.
Ngiyabonga Ntunga, ngiyabonga.
Yini like laphuma lapha, akusitshele ngohambo lwenu?
Umsebenzi lo omkhulu siwenze ezilayo ebezivela endelele kusetshenziswa umntaka Joshua Nkomo usangilize nodlawu lwakhe umfo kamahlanga uBhodonga uSlayi abamele ihlanganiso yezamasiko eyibuye abayibo esisebenza nabo sebe bethunyiwe ukuthi bazositshela ukuthi umsebenzi wethu siwuphathe njani.
Belingaphi kahle kahle?
Besisemtolweni kakhokho wami uNgulutshana, uNgulutshana ozala uNketa ebhusini emasimini akithi konke.
Yikho lapho elicelela khona izulu esigabeni senu?
Yikho lapho esicele khona izulu. Ngicela ukuthi ngithi fahla mbidala khonapho nginonise ngokuthi kule zikhanyiso ezitshengisayo ukuthi imvelo isidlile ngoba sizavuka sisiya khona emtolweni. Bathi behluza inyayo yokuya emtolweni izulu laduma emini kwakungolwesikhathi, ezikhathi zama-2. Bathi bona ngelanga ngolwesine kuvukelwa khona emtolweni bavuka kuqhanda kakhulu esigaba sonke. Namhla ngikhuluma lawe nje ngolwesihlanu kuyaduma emini kuye lakhafula amathempukane lisitha inyawo zabantu lapho kade sikhona kuzofika emagumeni ethu. So ngikhuluma nje kusukela emini kade ngilokho ngisamukela ama-phone calls awelwagwelo yonke besitho besithi umsebenzeli wenzinto omkhulu.
Bezikhona iwosana, bezikhona izangoma.
Ngizakutsho njalo, bezikhona kodwa bezinganengi ngoba ngokwezilayo esazitholayo sasisatshelwa ukuthi kasizukudlala njengobana bekudlalwe ngakucelwa izulu. So isiqondiso besisithole sokuthi kuyabe kungumhlalaphansi besisidla esikudlayo sihlezi phansi sinikwa imilayo esayiniwa nguSlayi Mahlangu emele iJoshua Nkomo Cultural Movement layo elakha enzelele emanyangwa esinika izilayo ngoba idulu lethu bayesebela ubonile enzelele ukuthi imitolo yethu kayiselaze ihosana. So kumele silungisise khonapho usitshelile ukuthi kumele senzeni senzeni imitolo yesigaba sonke kwenzela ukuthi kuyeqoka kakutsha eziye ihosana ngoba esasilazo
kanje. Wathi izangoma lazo ziyaphatheka ekuceleni izulu kumbe zihosana kuphela?
Izangoma ziyabe zikhona, inyanga ziyabe zikhona, ihosana ziyabe zikhona,
kodwa ezihamba phambili zihosana.
Ezihamba phambili zihosana. Ehlelweni lehosana kunehosana eyiyo okuthiwa ngumhambi wendlela olimi lwesintu. Kube sekusiba nesanyongwana sehosana esiyiso esisekelayo ikakhulu nxa bethunyiwe beyelitsheni. sebekuba losobhumbi isikhathi amandla indlula ngumbumbisa abahamba bekathathu ihosana isanyongwana isikhathi amandla esingaba yi-traditional leader ukwenzela ukuthi ababuya lakho bakufakazelane yiyo indlela yokusebenza ngehosana ihosana isebenzi iyodwa isebenza lalabo abantu ababili ukuthi bayezathathu bemele isizwe
Amathe empukane othi liwabonile kulandela umkhosi wenu lo ayalisuthisa na ukuthi isibonelo mpela sokuthi izulu liza kuba khona ngomnyaka oza
isibonelo esikhulu isithembiso abantu bakubonile bayakufakaza lakhathesi ukuthi sekumele baqalise ukubiya baqalise ukuchitha imiquba wonke umuntu seku-onomax to ukulima khathesi ngamathe empukane abawabonileyo namhlanje
lingabakhuthaza yini abamasiko kwezinye izigaba ukuthi labo benze okufanayo
singabakhuthaza kodwa isikhathi sesiphelile ngoba ngokwehlelo lwendlelelo indlelelo ivalile mhlaka-25 so thina ngokuthi bakubonile bakuba ndilemoyeni wakho nangale ezibhalini lapho kucela khona izulu esalimani engingabali emanyanga esalimani lapho kume khona idizeleliseliqondekithi ukuthi seliphuzile ukucela izulu kodwa njengoba lala idethi layike kakudala qhubekani mhlaka-28 ezinye izigaba isikhathi sokucela izulu sesiphelile indlelelo ivalile akakusela muntu okwanisayo ukucela izulu sokusele ukuthi abantu bagcine amazilo
hhayi isiyabonga baba unketha bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngibonge kakhulu
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lo sobhuku wasenketha enkabazwe umnumzana Matthew Nketha olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yemthwakazi ese-South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu wakwethu ile njabulo enkulu kakhulu mhlawumbe nokuthi lokhu esikhuluma kungena endebeni zabantu bathi bonke abangabe bephile emhlabeni
hayi bezwakala umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi wena njengenduna ekhona ngapho e-South Africa usebenza njani labezimbabwe
cha kwenzakele ke mntakaba asiqali nje emongeni yendaba mina nisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba abaphume ngaphandle bakakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni kungu-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko naw kwaze kusenzeka ukuthi sebelapha e-South Africa bathole ukuthi izinto zethu zonke ukuhlonipha la masiko akithi kuyalahleka kwasekuqokwa-ke mina ukuthi kangibheke lezo zinto ngibheke labantwana laba abalapha bonke zonke into ezenzakalayo ngizazi futhi ngikwazi ukuthi ngiyezeripota khona enkosini kuze inkosi yala eyiye isizwe sakithi sakwazulu sigcwele khona phanako umthwakazi ihlala isazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kwasekuqokwa-ke mina ukuthi kangibe yileyo ndlela futhi ngesinye isizathu kakhulu saba yileso ukuthi i-embassy yala ezimbabwe ayibabhekeli abakithi abavela komthwakazi abangala maphepha lalamhlanje abanye kanti langaphakathi betholotho kanye abathathwa ngamanzi ngesikhathi sanesisholeso esidlulileyo ukuthathwa ngamanzi kwavumbula ukuthi abala maphepha phakathi bengakabakithi so sathola ukuthi sinenkinga ngapha baxothwa ngamaphoyisa ngapha futhi izimbabwe uyababandezela ifike ikhulume lamaminista lapho besokukhala ukuthi bayathwala nzima-ke so ngase nginela leyo nto ukuthi sisizane lapho kusizekela khona sisizane loba kwenzakala ini kufakazeka ukuthi nangu umuntu omelele abantwana bakamthwakazi ngaphezu kwakho konke wena wesine lapha e-South Africa sasilayo thina i-embassy yakobulawayo eyakobulawayo nje yayikhona la isizwayo lakithi kobulawayo kule reserve bank eharare kule reserve bank emashungu khona lapho kule reserve bank so kuyakubonisa ukuthi la mazwe aye ninjani ekuqaleni kwabo so mina ngimele lokho loo vele england america balibani maye ngaphandle nje ukuqondanelana ukwenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengobana kwesinye isikhathi izinto ziyahambahamba ngathi zilunge ngoba phela ukuthinta kwezinto kuyaba khona sozikuswelakala mina ephejini kamthwakazi yokuqala eyabe ibhaliwe indima yokuqala yini indima yokuqala ukuba khona ephejini kamthwakazi
manje amandla olawo asebenza okunganani ulawo yini amandla khona ngapho njalo uyasebenzisa
nawe impela ukuthi sikwazi ukuqula amacala lapha eSouth Africa ikakhulu kulabo abathi mangakho khona okonazi fana la khona okwenzakalayo ukuthi nje sebeyabamba ama inkunzi amamama be ngoba ukukhumbule kahle ukuthi laba bantu izenzo zonke ezenzakalayo zenzakala komunye umthwakazi engayena umuntu kukwalutshwana ukuthi uthole ukuthi isenzo esibi senzakala emntwini mhlawumbe ongasomhlobo wethu kodwa ke laba abantu abethu sebesenza kuye nalowo umzali wakhe kumbe umna wakhe kumbe umfowakhe so lokhu kuyasinika amagunya mina amandla ngilawo kakhulu ngoba ngiwathiwa yinkosi yala abantu balapha babusayo njani izigodi zonke lezi zenduna zabo kanti lezo ndina zazo mina ngiwela ngaphansi kwayo yikho le enkulu yakhona elapha egoli engu-chairman engundunankulu wakhona futhi okuthiwa ngundwandla so ke zonke lezo zinto zilamalungiselelo akhona ekhaya lakhona angikalawuli kangako kodwa ngilala ilize engifika ngiyifake ebantwini ngoba njengobana la uyazi ukuthi umumo wabo ithi ungalungile kahle kodwa lo ngokuhamba kwesikhathi la ngokubuka kwethu manje ngathi sisendleleni okuyajika ukuthi sonke lawe lobani lobani ongaphandle umuntu wakithi laloyana lalobani bayabuyela ekhaya
manje ke nxa sikhangela okwenzakala kathesi ukubana sokuthiwa inkosi isikhona sekumele uZulu alandele okukhulunywa inkosi ngoba isigcojiwe ukubona njani wena
cha mntana inkosi singakuthi uyakubongela lokho phela uNkulunkulu kwethu isikhathi uyabe ngathi izinto ebantwini ngokuhlupheka kwabo ngemistake sina siyakujabulela mina kwami kwamina kwesiqu sami kuyawethula umthwalo onzima lo esilamu ngoba ku-5 years isizwe sakithi siyabe sijhabanele siphelele ma ngingekho into engavele njengale so le uZulu oseqinisweni lobona izinto kufanele simlandele siyafisa ukuthi bamlandele mina ngokwami ngihamba phambili kuleyo nto leyo ngoba ngiyazi ukuthi le nto isilisa abantu bakithi kuzo zonke izigaba ezenzakalayo okuze kuyukuthi baze abantu bakithi babantinye lezisini ukuthi abantu bakithi bengashi abantu bakithi bamelele emgwaqweni bathathelwe yimali zinenge izinto ezenzekalayo pho ngokuvela kwenkosi siyakujabulela lokhu kwakho
ungavalelisa uZulu
ehe ngiyalibonga leli thuba endiphiweyo ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphephe kulezi zinto ezenzeka ekhaya ngamandla ethu wonke ngoba sizinikele ukuthi ngaze kuveleni loba yikufa loba yini phela kukho okunye okwedlula lokhu siyafisa ukusiza abantu bakithi mina ngiwuduna bami nje lobo ngifuna ukusebenzela ebantwini bakithi bonke ukuthi abantu bakithi basinde ngayo le nto le nkosi yakithi lapha bazimisele abakithi ukuthi basisize ngoba manje labo bayakubona okwenzakalayo ngaphandle kwalokho abantu bakithi bangazake basinde futhi siyafisa ukuthi zonke izinto babambane akukho abantu bakithi abangazange bakuzame bake bavota benza yonke le nto akulalutho abalitholileyo basahluphela nanamhlanje so elami endiyithiyayo abantu bakithi baze bazigoqe bayekele ukulandela amaphepha angabathi indawo abangenisa iganga le y'ngane zethu lezi zakhiwe ngoba into yokuqala nje esiyifunayo sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifundiswe azifunde iy'ngane zethu zigcele iganga siyafisa ukuthi zifundiswe zazi nokuthi kuyini okwenzakala ngaphakathi komhlaba kithi asela sibhedlela mina kuleli viki eliphele bensekhaya mina Albert Gumede lo bensekhaya ngaya empilo into elaphana empilo iyesabisa siyafisa ukuthi zonke lezi zinto zibacuthiseke zisuki kube le mpilo enhle ebantwini akula muntu ongamdingela umsebenzi noma ongamfaka emsebenzini ogulayo ongasebenziyo abantu abaqale bafundiswe belatshwe bathole imithi ngaphakathi baqine kutholakala imisebenzi mangayilizwe lakithi selikhululekile siyafisa lokho inkosi yethu mayikhona njengobana sesiyitholile inkosi asiyisebenzisene ilithuba lethile njalo sibambane siyabonga kwakwethu
hayi sibongile baba leyo-ke yinduna yakomthwakazi kwele South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz
okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zikasithandekile emhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namuhla kuhlelo sixoxa lo councillor Sambulo Maphosa ka ward 25 enkayi ukosiphunyuka phansi kwenduna usikhobokhobo siyakwamukela kuhlela
yebo mama
kwenzakalani ngokuthengwa kwempahla mahlayana khona ngapho inkayi lokho esikuzwa kusenzakala emadolobheni
abantu sebephonga ukuthenga izinto abangaziniyo ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa ibhondi leli alisasebenzi. So umuntu olemali ezandleni sefisa ukuthi imali yana ayihlukane naye, aqale ebambe okubambekayo. Abantu bathi impilo enje bayizwa emarediyweni, abanye bathi bezwa ngamaphepha. So okuyikho kahle kahle ukuthi yikuphi angikwazi, kodwa sokugcwele sibili ukuthi imali leyi amabhondi lethu imali engasasebenzi, njalo abanye bayayithenga imali leyi. Asithumbeni umnike i-$10 eniyakunika i-$13 and i-$15 eyamabhondi lethu, ifithi ukuthi wona achiphile okudulayo ziyusa.
Abantu bayayizwa yini impiko evela kuhulumende ukuthi bengalaleli wonke nje okukhulunywayo nokwenzakalayo, ikakhulu kwabama-WhatsApp lama-Facebook?
Bayakuzwa sibili, kodwa abasakuthembi ngoba abanye ababuya bezela emadolobheni bethi bona imali ngale isitshintshiwe, abantu abasayifuni imali leyo lihlaza, sebefuna imali nalo nerandi lale seliyeshile. Abantu sebesesabela nje ukuthi khona lokhana okwayenza ngo-2008 yikho sokusenzakala.
Kodwa khona ezitolo kunjani, kuseselo lutho nini?
Ezitolo i-cooking oil ayisekho vele, yona lapho ekhona khona iyadula, isikhwelile iprice.
Kodwa zona impahla ziyatholakala ezinye?
Hayi, impahla zisatholakala sibili, ezinye zikhona. Ezinye njalo kazikho, kodwa ezinye zikhona.
Abantu bebekhala ngokuthi le mali bavele kabalayo.
Lokho kusiba wese, imali emabhanga ayikho. Ungazifakela imali ku-ecocash, awusoze uyithole kuma-ecocash point. Yona leyi e-eseculeta phandle bekuthi iyabizele ngapho, ngoba ebhanga singaziza engange-$20 yelanga, akusela bhenki enika i-$100.
Omama kuyini abakwenzayo kathesi? Sibona ukuthi baphakathi kobunzima.
Omama basebenzimeni kakhulu, bayazama ukuyimayina, abanye bephuma besiyawoda phetsheya, kodwa akusekubanzimela ngoba imali amayisa namarandi asetholakala nzima. So abanye abasakwanisi ukuchapha besiyawoda. Ngapha thina ngemakhaya vele esijayele ukuthi siphila ngokuthengisa amabele, sokunzima kathesi. Asela muntu esithengela amabele, lanxa nje izulana kakhulu okwenza ukuthi amabele atode, kodwa isivuno sokuthi siziphilise besilazo, kodwa ukuthi sizathengisa ngani? Akula muntu othengayo, amabhayazi awakho. Kona size nje kona lamalanga ukuthi GNB iyathenga, sizama ukuqoqa sihlangahlanganise amabele sizithelele sibe sesibiza bona be-GNB, kodwa lakho size kuthiwa babhadala ngemva kweziko ezintathu. So asikaqiniso lakho. Bona abe-GNB bahle basitele ukuthi akula cash, bazafaka izimali i-eco-cash. So khona lokho kuyi-challenge njalo kubalimi, ngoba balutshwane abantu abakwanisa ukuthi behambe bejintsha emadolobheni, ngoba le network ye-economic ngapha kithi iyahlupha. So kuyabe kufanele ukuthi i-GNB ingakufakela imali ku-eco-cash, sizahlupha-ke wena sisiyadingani imali usiyasebenzisa imali yakho e-town.
Inhlelo zokufuya-ke leziyana besifazane ababesithi balazo khona ngapho enkayi, kanye lezokulima ezivandeni,
silokhu siqhubeka ngawo amaklabhu. Kodwa sivele silohlupho lwemakhethi, silimile, silamaklabhu sokulima izingadi, imibhidi igcwele ezingadini, senze ukuthengiselana khonapha, sithengisa ngawo amabele. Sile sifuyile inkukhu, siyaswela ukuthi siyazithengisela ngaphi. Omama bakhuthele sibili ekujoyineni ama-projects lapha bayajoyina. Lezi nsuku bathenga inkukhu, kule nkukhu zemakhaya lezi ezithengwa zingama-1 day old. So bazithengile ngokuningi kwazo. Siyadinga nje imakethi, kodwa nabona laba abazithengisayo bayazithembithembisa ukuthi hhayi, lingazikhulisa kuhle zalidingela imakethi. So sikhangelela ukuthi bona labo abathengisa ama-projects bazanikisana lathi ekuzizeni imakethi.
Umbuzo wokugcina manje, njengoba abesifazana bebhekane le ngxaki eziningi kangaka, baningi yini abacabanga ukuthi behambe bayibhalisele ukuvota?
Thina njengabomama ngokubona uhlupho esiphakathikwane ngobuningi bethu nabantwabethu, siyakhuthazana ukuthi sithi umuntu wonke aphume ayerejista. Abanye bayakhalakhala sibili bathi kuvota kwethu kukhanya kakula ncedo, ngoba singazi sibe sivotile kodwa impumela zakhona azicaci. Baphume bayobhalisa konke nabantwababo, okwenzela ukuthi nxa amavoti ebuya wonke umuntu ayinele ukuvota.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa ka-Ward 25 enkayi wosiphunyuka phansi kwenduna uSiphobo Khobo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle. Nothi sikhangele ezinye izindaba ebesilazo uhlelo lwethu lamhlanje. Ingxaba ngxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, silale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.